Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 18 Nhlolanja 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje kulosakhulayo webandla le Citizens Coalition for Change uBernard Munamadi obikwa echaywe kabuhlungu ngabalandeli bebandla le MDC Alliance eHarare ngesikhathi inhlanganiso yeZimbabwe Peace Project isithi ikhathazwa ngodlakela osolubhahile phambilini kokhetho lonyanga yonale.
Thina njengebandla le MDC Alliance asizange siphatheke kudlame.
Incwadi kwezempilakahle zithi okwenzakala kwele South Africa okuphathelane labo kuza sokumemethekisa umkhuhlane wengqondo kulabo abavela kwamanyamazwe.
Nanko phela futhi njalo sokuthi bengasasebenzi ngisho lawo selungiswele amaphepha bazosebenza ngapi kuba sobuye kwathola lento izogcinelwa ama South Africans.
Ingcwethi kwezegciwane le-coronavirus zithi lanxa leli gciwane selisiba ngcono uZulu kumele ahlale ezivikele ngoba kungaqhamuka omunye njalo umkhakha waleli gciwane ngasi Piskati. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni wo Studio 7. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu eZimbabwe Peace Project ithi ikhathazekile ngezehlakalo zodlakela kwezombusazwe kulandela ethi ikutshaywa kukamnumzana Bernard Munamadi webandla le Citizens Coalition for Change ngabatsha abacatshangelwa ukuthi ngabe MDC Alliance. Umqondisi wale nhlanganiso unkosazana Justina Mugogo uthi usola abakhokheli bamabandla ezombusazwe ngamazwi akhuthaza udlakela. Asizweni echasisa okuningi ngalolu daba kungqoqo ayiqhube lo Sithandekile Mhlanga we Studio 7.
Esikubonayo khathesi ukuthi izehlakalo zodlakela sezisanda ngesikhathi sisiya kuma by elections akhangelelwe mhla ka 26 March. Okusidanisayo thina ukuthi sibone ngani udlakela lolu lushuka phezulu kunkokheli ngoba nxa inkokheli zisethula imbiko elokuthethisa benza ukuthi abasekeli babo babe lodlakela bona ngokwabo abalwisani ngezibhakela balwisana ngembiko abayethulayo imbiko enza ukuthi abasekeli babo bazizwe befuna ukuyalwisana. Ngiyakwazi ukuthi sisakhula thina sasithi kungaba lokungezwani kwakufakwa kwakuthiwa ngamavele kuthiwa leli libele likamamakho omunye la afakelwe ibele likamamakhe sasithi ke nxa usuqaphukile ukuthi lwana omunye uselokhuzi ibele likamamakho wawuzwe uthukuthela usufuna ukulwisana laloyana umuntu kodwa oyabe efake ukuthi leli libele likamamakho kaneyineni ayisuye ogcine elwisana lomunye. Yikho esikubonayo thina njengeZimbabwe Peace Project sithi thina akulunganga ukuthi kube le mbiko enza ukuthi abasekeli bathukuthele. Udaba olukhulumayo ngiyabona umzwile laye ocenethayo angitsho ukuthi kulungile kodwa laye uthela ubathethisile yinto engafanelanga ukuthi yenzakale yona leyo ngoba sonke siyizizalwane zeZimbabwe silelungelo lokumanyana lenhlanganiso esizifunayo. Akula muntu ofanele alise umuntu oseduzane laye ukuthi awufanelanga kuye ukuthi kuye kumhlangano webandla leliyana kumbe usekele ibandla leliya ngoba isekelo sombuso siyasinika lawo malungu.
Lo ngunkosazana Justina Mugogo, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Peace Project, ubeqoqa ecingweni leStudio 7 eseHarare. Lokhu sikudaba lunye sixoxe lomnumzana Witness Dube isikhulumeli se-MDCT ukuze sizwe ukuthi bona bathini. UDube uyalandula ukuthi amalunga ebandla lakhe yiwo achaye umnumzana Munamadi.
Thina njengebandla le MDC Alliance asizange siphatheke kudlame, njalo kasiphatheki kudlame lwezepolitiki. Silibandla elikholelwa ukuthi abantu kumele babe lembono etshiyeneyo, siphambana lalabo abalokuthula abalengqondo efana naleyethu. Kodwa lokho esesikubona lapha ngabantu asebefuna ukuthi bangcolise ibizo lebandla lethu sisiya ekhethweni, bezidingela nje ukuthi bagaye ukhetho ngendlela ezingayisizo. Thina sikholelwa ukuthi abantu begaya ukhetho kabakwenze ngezithembiso ebantwini la ngenhlelo ezikhanyayo ukuthi zilobuhlakani bokuthi abantu bangazivotela, hatshi lezi ndlela nje ezichiphileyo asebezenza. Hatshi, asikwazi lokho, asiphatheki kudlame ayisiyo ngathi indlela yokwenza izinto MDC.
Lo ngumnumzana Witness Dube, isikhulumeli sebandla le-MDCT. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwobulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota.
Ingcweti kwezempilakahle yengqondo sezethule isixwayiso sokuthi amanyathelo athathelwa abokuza kwele South Africa agoqela ukumiswa kokusebenza kwamapermit ezizalane zeZimbabwe. Umthetho ohlose ukuphungula abokuza abasebenza kwele South Africa. Umthetho ohlose ukwenqabela abokuza ekwenzeni imisebenzi ethile lokucwaswa kwabo ngobuzwe kulakho ukumemethekisa imikhuhlane yengqondo kuzizalwane zamanye amazwe asebhekane lokubuyela ekhaya lapho azabalekela khona. UThuso Khumalo usipha loludaba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Umnyaka ka-2022 uqale iningi lezalwane zeZimbabwe kwele South Africa bezama ukubuyela emsebenzini lenhlelweni zokuziphilisa ngemva kokuqeda iminyaka emibili behlele ezindlini ngenxa ye-coronavirus. Kodwa-ke kuzalwane zeZimbabwe esifika izinkulungwane ezingama-250,000, around 250,000, ithemba selitshabalele. Uhulumende usemise ukusebenza kwamaphemithi abo wathi babuyele eZimbabwe. Ngakwelinye icele, iqembu lezalwane zakwele South Africa elizibiza Operation Dudula lalo liqinisa imikhankaso yalo yokungena emankampanini befuna kuphume bonke abokuza ungena izalwane zakwele South Africa. Uhulumende layo sebuye wengeza lolu hlupho njengoba esephakathi ngokubumba umthetho ozaphungula inani lezalwane zakwamanye amazwe ezisebenza kule South Africa kanye lokubenqabela kwenza amabhizimusi athile. Ingcitshi yezempilakahle yengqondo unkosikazi Carol Nyakuchka uthi konke lokhu kuzatshiya abaningi begula imikhuhlane yengqondo.
Let's look out for each other. Let's look out for signs of depression.
Izibonelo zale imikhuhlane zibalisa ukuswela ubuthongo, ukuhlukumezeka emoyeni, ukungafuni ukudla, ukufuna ukuzibulala lokucaphulwa into yonke.
Suicidal ideas. Let's look out for each other and be able to support each other when these things are happening.
Isizalwane seZimbabwe umnumzana Christopher Ncube uthi kwabaningi ukuxotshwa kwele South Africa kuzahle kutsho ukuphela kwempilo.
Sizithola sisebunzimeni kulandela ukuguquka kwezinto kwenzakala phose zoku zonke, ngoba singazi ukuthi ikusasa lethu lime kanjani. Abantu sikhangela sikhuluma kanje bakhalela ukuthi balungise amaphepha abo yobene kwele 12 months. Nango phela futhi njalo sokuthoba engasasebenzi, lisho lawo selungiswele amaphepha bazosebenza ngapi? Kwasebuye kwathola into izogcinelwa ama South Africans.
Esinye sizalwane seZimbabwe unkosikazi Mese Mvundla uthi usizi ukuthi bakhona vele asebenza izibonelo yemkhuhlane engqondo.
Ushiya thina njengezalwane zaseZimbabwe ezihlala eSouth Africa singazazi ukuthi isimephi, ngoba abantu balimele kakhulu engqondweni. Eqinisweni siyacela ukuthi uhulumeni kwelese South Africa la kwelese Zimbabwe bangenele babone ukuze bavimbe le nto engiyibona ukuthi yeza.
Unkosikazi Nyakuchka ukukhuthaza izalwane zeZimbabwe ukuthi zemukele isimo esesikhona ukuze ziqale ukukhanda amacebo amatsha okuphila. Uthi njalo kuqakathekile ukuthi labo asebekhulelwa imikhuhlane engqondo badinge usizo ezibhedlela loba bakhulume lomuntu ongabasiza. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Ingcweti kwezegciwane le-coronavirus zithi lanxa leli gciwane selisiba ngcono, uZulu kumele ahlale ezivikele ngoba kungaqhamuka omunye umkhakha waleli gciwane ngasiphi isikhathi. Sixoxe lenye yalezi ngcweti umnumzana Bani Malaba.
Sawubona but Chris, salubona nibalaleli lwe-Studio 7. Ngiyabonga umbuzo omuhle. Hayi, nxa ngikhangele lezi nsuku mfowethu, kukhanya kunganeno, kukhanya abantu bengaguli kangako, kuyasithokozisa kakhulu. Nawo ama cases esiwalandelayo akamaningi kangako. Besi siza abantu abaningi kakhulu izinyanga ezedluleyo kuze kuyefika mhlawumbe uNovember kumbe uDisemba. Kodwa hayi, kusuka ngoJanuwari kuzofika namhlanje kunganeno baba. Kukhanya hayi kuba ngcono, kodwa ngixwayise ukuthi hayi singekethisi. Asiqapheleni bakithi, asigezeni izandla. I-surface contamination yiyo engiyesaba ukuzidlula zonke. Izandla mazingayi ebusweni bakithi, mazingayi ebusweni, aziye ebusweni phela nxa zigezile. Sigqokeni amamaskethu, singasondelelani kakhulu ngoba hayi umkhuhlane lo nomkhanya osungconywana baningi olokubashaya. Khuluma nje ukhona omunye esimsizayo ose-ICU, simhambisele imbodlela lamanzi izolo. Kodwa-ke abasebaningi kakhulu abantu, kuyathembisa khona lokho. Inkinga yokuthi njengoba sokuza qanda-ke kathesi, singabona sokuqalisa futhi ukumemetheka ngoba ukhanya umkhuhlane lo uthandana lokuqanda kumbe lama-temperatures aphansi. Njengoba sibone emazweni aphesheya le lapho uqanda khona, ngibe ngisizwa landa ngakukhulunywa nje kuthiwa i-COVID-19 noma kule mpi e-Ukraine layo ibharile khona ngale ngoba kuyaqanda. Kungakho-ke hhayi, njengoba singena ezinyangeni zokuqanda, ngizacela singayekethisi iqondiso ze-COVID-19, sizilandele zonke ukwenzela ukuthi sisizane nibhakithi.
Kwenzakala na ukuthi sizwe kuthiwa sokulomunye umkhakha i-variant kunsukwana ezilandelayo?
Yebo Butikande, kwenzakala ukuthi ube khona ngoba ama-variants ungananzelela kufana nje ne-carbon copy yento efanayo. Yabiloko iziphinda njengoba wananzelela ukuthi saqala siku-alpha khona ngale, sabuya sangena kubo-belta, kubo-beta ogama, sabuya kubo-delta, kathesi ku-omicron. Omicron laye ile ngatshaza eziningi-ningi. Akukapheli ukuthi ibiloko izitshintsha ngoba uma umuntu esuka omunye umuntu asuke eqonde kwele Asia khona le, omunye asuke eqonde kwele Europe, omunye asuke e-Europe eqonde kwele Africa, afike athelela abanye abantu khona ngale. Yenelisi ukubana itshintshe ngoba iyabiloko izikhophiya, kodwa kwesinye isikhathi ukuzikhophiya kwangikhona kumbe ukuziphindeleza kwakho kwayo kwenelisa ukubana kube ungafaniyo. Ukuziphinda kwakhona kugcine ukungafani kwangikhona kube ngokuyingozi kumbe kube ngokungconywana. Nxa kungathi ukuziphinda kwayo kube ngokungconywana, yikho kungaba yikuphela kwayo. Kodwa-ke nxa kungasoze kube yilokho okungconywana, iyabe iloko isiba lolaka, iloko itshintsha isenza ukuthi kusihlasele. Kungakho-ke ngithi hhayi, asihlale siqaphele bantu bakithi, sizivikele, sigeze izandla, sigqoke amamaskethu, sisanitize, sihambe lapho okumele kuhanjwe khona, singabuthani nje mahlayana.
Umnumzana Bangi Malaba ingcwethi kwezegciwane le-coronavirus ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ese-Gaborone kwele Botswana.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930, 6170, 7270, 6040 laku 15460 kHz ku-shortwave.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-News Daily lodaba lokuthi umphathi ntambo wozokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mutswangwa uthi abaphatheke kumsebenzi wokubumba imidlalo kamabonakude kumele baphume lenhlelo ezizenza kube lula ukulwisa imbiko emibi evela emazweni angentshonalanga. iphephandaba le-News Day lilodaba lokuthi usibalukhulu wesigaba se-Midlands umnumzana Larry Mavima uthi inhlanganiso ezizimeleyo ezingathakazeleli umthetho osabunjwayo owe-private voluntary organizations kumele zisuke elizweni ziye kwele-Ukraine nxa zingawufuni lumthetho. Manje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Zalibonani, zalibonani bantu bakithile njani ngezindawo ngezindawo. Hayi, siyalibona leli hlazo lesimanga lesi esisizwayo ukuthi uThokozani Khuphi sefuna ukubeyela bheki kuChamisa. Ngithemba abantu abaningi bazivuza imibuzo ngalampendulo ngalento. Kambe umuntu owenza ihlazo lifana loThokozani Khuphi umamukela kanjani impela? Usebenza laye kanjani? Labo bantu abaqothisa emsebenzini bathini abantu laba abarigolayo? Phela umama lo vele useyisitha sikaChamisa. Isitha sakhe impela singathi wathatha yonke into kodwa laye uChamisa if eli politician namampela angicabanga ukuthi engamamukela lo mama lo angicabangi impela nakancane umama owayenza ihlazo elinje akula muntu ongasaziyo ihlazo alenzayo and manje yena into ayifuna imali kuphela akuso politician lo mama buka manje uqedwa cha kumonzo manje uqedwa khalela umnanga ukuthi ufuna imali manje ngosebuyela back kuChamisa lapha athi edilize khona ngosebuyela back kambe usebenza njani labantu laba owaba recallayo abantu abakhala inyembezi bekhala ngaye lamanje ihlazo leli alenzayo ngosefuna ukubuyela back futhi lapha athi edilize khona kodwa uChamisa ma engathatha lo mama uyabenza i-big mistake and ibandla lakhe lizobhidlika ngoba abantu abaningi bazibuza imibuzo ukuthi umuntu onjalo usebenza laye njani isitha sakho usebenza laso njani uChamisa engathatha lo mama lo awuyabe ephambanise kakhulu and uzobhidliza futhi ibandla njengalokhu engeke uChamisa engeke sazwana labo welishman ncuku
kuyisimanga lokho sibili ukuthi nxa izani lokhu ithinta indaba yegugrawundi ukuthi bafuna ukulungisa igugrawundi kathi leyo gugrawundi yena umnakaka wayenza nini kasa ukhumbule nje umnyaka wayenza ngayo leyo gugrawundi eqalisa ukuyabulala abantu bakithi esindebeleni kwakuyiwuphi umnyaka sokuneminyaka emingaki kuzofika lamhlanje lokhu ekhuluma ngendaba yegugrawundi wayekhuluma into enjalo into esibhowayo izihlobo zethu ziphansi zaphela inxa yakhe umnakaka lo weZANU PF kathesi nanku bekule rally kathesi ekhwekhwenje omunye wethu utshonile ngendaba zeZANU futhi ngendaba zeZANU ngaphe DA kugrawundi kulaba abantu lokho ababulale siyaphambili uthini lokho ukuthi weyo mnangagwa kakhokisi kuleyo nto ngamanga la nguye uyamdokozisa lokho nxa kusenzakala so uyajabula umnangagwa lo sizabona kuyawula khona induro xa ngomnyaka ka-2023 funa ukukubona kuhle kayithule le ndaba yegugrawundi wakwenza kwaba right kuye kuzamlungela konke empilweni yakhe lalapha khona labakibo behlale bephile kuhle ngegugrawundi wayenza kithi esindebeleni
ye salubonani ku-Studio 7 ndingabe linjani basakazi ngitsho labalaleli bonke linjani nani mazimbabweni lonke ye aluyezukhetho sizabona ukuthi ama-by-election kuwina abani kudliwa obani ye kufana lodaba lololunye lombhuqavu lolu abantu beZANU PF abahlala bethu lufuna ukulungisiswa lolo lufuna ukulungisiswa kanti bahlala bethu lufuna ukulungisiswa lufuna ukulungisiswa bengaveli bevele kawani balulungise lolo daba ngoba abantu bazama ukuzilungisela abantu bafakile litshe balakho balitshontsha lelo litshe bafuna ukululungisa njani sebebuya la matshe akhona wonke la abatshontshayo beyabatshontsha kumbe batshontsha beyabeka kumbe basa ababizele kuphela kanti kuyahlala kuthiwa kuyalungisiswa kuyalungisiswa yini into yakhona enzima eyahlala ukuthi zimabengene ebantwini sebekhampena ngegugurawunde kani thina kusichazi khona loku ukuthi babulala abantu bakini
salibonani basakazi bakastudio 7 labalandeli bakastudio 7 lokukhulumayo ngujoshua ncuke ukuhlala ngilapha e-South Africa mina ngilokudana okukhulu ngokudutshulwa kwelitshe ibhalakwe kusidanisa kakhulu ngoba siyinto ehleli senzakala kodwa kubanjwa umuntu uma sibhekile into le siyibona isenzo seZANU PF iZANU PF eholwa ngumnangagwa lokhu iphezu kwenzondo lamandebele amandebele angakwazi ukuthi ati bamenzani umnangagwa umnangagwa inzondo yakhe sehlulekile ukubana amandebele engawaphinda kanjani ngcono watshengisele ngukubhomba bona ababantu ovele wababulala kudala ukuthi vele into okuthiwa lindebele kalifuni ngoba nanku kathesa kakubanjwa umuntu akula ekhino ithathayo kodwa esikubona ukuthi kakuthunywa nguye alichoni langa bengabanjwanga nanka masoja ahlala ukuthi agqekeza atshontshela izindlu atshontshela abantu izimali ezindlini kodwa alichoni langa engababambanga ngoba ayisuye obathumayo kodwa lokhu kwenzakala la ebantwini besindebeleni besikhala ngabantu bababulawa igugura wonke angikuzwe kuthiwa kulo muntu obanjiweyo usenzakala ngaphansi kwegovernment yayinalowo muntu onguye wakwenzayo ubulala abantu bakuqala lamanje lokhu esijenisela sezibhomba abantu abafayo sathi siyazama ukuthi balungisele ubhomba khonapho kulabo bantu ababulalayo so kusezigeze izandla zakhe ukuthi sibone ukuthi kayisuye akubanjwe laba bantu laba lapho sizwe ukuthi abantu laba banje kodwa nxa bengabanjwanga konke okwenzakala kubona bona abantu abafilisi kubeka phezu kwigazi lakhe ukuthi ivele lokhu silwa lathi indlela yokuthi sibulale futhi sibe yi-50 sidlule wona la marokhuzeni emanana kuqala usesisaba ukuthi umhlaba umbhekile selokhu ibhumba bona abana abafayo ukuze sibone ukuthi lokhu lulaka lololo
ngiyabingelela abasakazi be-Studio 7 kanye labalaleli bonke igama ngugodfrey wokhumalo ngizalwa ejojo elubane msakazi udaba engilolu daba lwama-bilection ngithi lonke bahlali basezimbabwe ma-citizen asezimbabwe votelani okwamanje kuma-bilection votelani iqembu elifisa ukulivotela noba yi-MDC alliance noba yi-CCC noba yi-ZAP noba yi-ZANU PF votelani but ngithi 2023 asivoteleni yi-EMRP ingene ithole amakhansela ithole ama-MP khona sizakhula singumthwakazi isifiso sami besilapha ukuthi ngabe uThokozani Khuphe noSibangilizwe Nkomo bengaba simanyane sibe munye sivule iparty enye eyakomthwakazi sizimele labomqondi sizimele singumthwakazi sikhulise iMatipleland singabe lokhu sithathela umnotho wethu singabantu besindebeleni niyamuzwa uChamisa uza ngezinye igame ukuthi ezame ukunqoba iMatipleland engawina kuma elections izithembu zonke ozenzayo anyeke azenze ezilong umntwana wenyoka inyoka anyeke achintshe lutho sithi bantu besindebeleni sicela lizimele Thokozani Khuphe Sibangilizwe Nkomo Mqondisi Moyo besicela lizimele labo ishimi enxube lize esindebeleni sivuse umthwakazi wethu iMatipleland lethu izimele singavula iparty entsha engaba yimthwakazi alliance sibambane simanyane sibe ngumuntu omunye singumthwakazi omunye sizibambe sizibuse sizimele siphume kwabechabe
salabonana basakazi we-Studio 7 olibingelelayo ngudewa ngizalwa echolojo ngokuhlala ngise-South Africa nginokuzibuza ngabantu abasavotela iZANU PF ukuthi umuntu ovotela iZANU PF ikakhulu umuntu omutsha ovotela iZANU PF naye umdala nje ovotela iZANU PF yini iZANU PF eseyayiyenzayo eZimbabwe singathi nansi iZANU PF yayiyenza since yangena embusweni ngaphandle kokuthi iyebulala abantu bemathebelele ngegugraund ngoba ngicabanga ukuthi iZANU PF yaziwa ngalokho yaziwa ngokuthi yabulala abantu basemathebelele ngegugraund yiwo iZANU nje yaziwa ngayo ukuthi singathi kukhona idevelopment iZANU yenzayo akavelo nayo ongatsho mpela ukuthi iZANU PF nanku yakwenza kubambekana asikaze sikubone so kade abantu mabe sukabeleke beyivotela iZANU PF bayivotela ukuthi yenzeni sihlupheka manje sigcwele amazwe wonke ngendaba yokuthi siyahlupheka ezweni lakithi esizalwa khona ngalo iphatha ukuthiwa iZANU PF so umuntu osuke eyivotela usuke ecabanga njani usuke ehappy ngalokhu kwanokwenzeka lapha neZimbabwe kumbe usuke nekubona kuhamba kahle lapha neZimbabwe ngoba ayikho into ehamba kahle eZimbabwe lapha ngaleli qembu ukuthiwa iZANU PF so kade abantu bayivotela ngasiphi isizathu
salibonani basakazi bakastudio 7 izehlisa kini lonke mina okhulumayo lo ngumama uMandlovu ngisemawabeni ngokuzalwa ngizalwa kogodla yomnyama eFlabos hey badala bakithi sike sizameni ukutshintsha sike sizame ukutshintsha okunamandla singayengwa ngamarayisi ngelast minute singwa ngama 2 kg yerayisi bakithi cela sike silandele upresident uChamisa sike sibambane ngobuningi bethu siyekulwa ebhokisini ngo-ex wethu singaxokozelanga siyekulwa ngo-ex ebhokisini sike sifake upresident wethu uChamisa iyabonga
salibonani maZimbabwe amahle lingabe livuke njani laphe likhona ngezindawo ngezindawo yeah hayi selusesizisondela isuku zokuthi sibone ukuthi sibisela obane emagepini la abantu bemaparlamente la bezimela hayi ukuthi bemele uzulu ngoba vele uhulumende weZimbabwe kayike abaniki imali yokuthi benze khona okwabala kukhulumayo nje mabe campaigna khona babetshela abantu ngedlula ngisho yena umuntu uyabemele yona iZANU PF vele eParliament khona ngani engweZANU PF simvotele mina mbuya kondolwane bakithi dala lami ngathola abantu bevota bevotele iZANU PF la manje manje yeplan plus umabhampe engiwazwayo emgwaqweni lapha ukuthi umgwaqo wakhona ugradwe kuthatha isikhathi ukuthi amabridge alungiswe hayi sokwayekelwa lokho akusalungi kodwa sivotela yena umuntu weZANU PF ngiyosimele eParliament sokutshengisa ukuthi uyezimele eParliament vele lokho kutomele thina hayi akusebenzi bakithi asizameni ukuthi 2023 tipeni bandlalele abomnankagwa le seliyehlulekile ngoloko ukuthi lo wabecampaign ukuthi sebecampaign abezithina ngazi ngoba zonke izinto abazithembisa abantu bazikhuluma kudala every 5 years bahlala bezikhuluma into zakhona zingenzakali asi-GNN ilali bandlalele leZANU PF ZANU PF baba isuyehlulekile sizame abanye
lawo bekungamazwi enu balaleli bethu welisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika umcebisi kamongameli wele-Ukraine umnumzana Volodymyr Zelensky umnumzana Mikhailo Podolyak uthi inkulumo eziphakathi kwele-Russia lele-Ukraine ezesithathu zibe lobubelo emzameni yokucanda indlela yokuhambisa uncedo kulelo lizwe ele-Russia izolo lithe selimise ukubhomba kancane kulandela isivumelwano esephulwa ngamasotsha akwele-Russia ukuze abafuna ukubaleka kulelo lizwe benelise ukwenze njalo. Elemelika libikwa lilungiselela ukuhambisa izikhali lendizamtshina zempi kwele-Ukraine. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Walter Sununguli Mbongolwane.
Ye, udaba lwe-Russia le-Ukraine belungavinjwa ukuthi lungenzakali. Ngabe balalele izikhalo zabe-Russia ezokuthi iNATO le emela amabutho amazwe asentshonalanga ukuthi ingaqhelisi indawo yayo ifike emngceleni we-Russia. Ngoba siyazi ukuthi uPutin usekunesikhathi eside ezama ubabonisa ukuthi Ukraine yena uyithatha njengokuthi ingxenye ye-Russia. Njalo kafisi ukuthi khona kube nezikhali zalabo basentshonalanga ukuthi zibe seduze lomngcele wakhe. Uma bamlalelile bayenza i-Ukraine ukuthi ingaqugquzelwa ukuthi ingene kuleli qembu le-NATO bekuyavinjelwa nje lula. Manje bayenze inkani yala belokube gqugquzela i-Ukraine ukuthi hayi lingabantu abazimele bodwa akufananga lilalele ukuthi Russia yenza kanjani kanjalo. Lokho kudala umonakalo omkhulu kakhulu.
Nxa ukhangele wena okwenziwa kumbe sithi okwenziwa ngumongameli Joe Biden kuyaphathisa yini ele Ukraine njengoba sisizwa kuthiwa ubabaphathisa ngemali bona kodwa besithi bafuna izikhali.
UBiden ukuba yelokhu bapha imali abe-Ukraine akuphathisi kangako ngesikhathi esifishane ngoba laba bantu ukuze balwise iRussia bafuna izikhali njalo izikhali ezinkulu. Futhi bafuna futhi baphiwe indiza eziyazijikela amabhomba phezu kwezikhali zeRussia. Ubaphi imali kodwa ungabavumeli ukuthi bathenge izikhali zakho akusenze kuncedise ukuya kuphi. Siyabona nje ukuthi uBiden uzabeloku ejikela imali laphana kodwa ayizukuncedisa ukuthi isize abantu base-Ukraine ngesikhathi esifitshane.
Umnumzana Walter Sununguli Mbongolwane ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-South Africa. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Kule sakhulayo webandla le-Citizens Coalition for Change uBernard Munamadi obikwa echaywe ngabacatshangelwa ukuthi ngabebandla le-MDC Alliance eHarare. Ingcwethi kwezempilakahle zithi okwenzakala kwele-South Africa okuphathelane labo kuza sokumemethekisa umkhuhlane wengqondo kulabo abavela kwamanye amazwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Dande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.